Sebese kubonile njengamalunga aleli committee ukuthi nxa kukhona uminister alakho esifubeni sakhe mayelana ngochairman mhlawumbe kungaba semalungelweni akhe ukubana athi uchairman kazirecuse kulo umsebenzi. Kodwa esikuzwileyo ngaye uchairman ekuveleni kwakhe kulabo abazingcitshi zomthetho yikuthi kufuze ikomiti ilobe sobala ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Impumela yalokhu yikuthi ayisikho ukuthi uminista kasoze abuye kukomiti azophendula imibuzo.
Lisazombhalela aphenduke njalo.
Sisazombhalela uminista uMpofu aphenduke njalo.
Umthetho wePhalamende babandebele uthi nxa ikomiti yedale lePhalamende ithe yabiza umuntu ukuze kuma phambi kwayo njengelikwenze ubaba uMpofu lamhlanje. Umuntu yenalowo nxa kukhona akusolayo ngelinye ilunga lalikomiti uvunyelwe ukukhuluma njalo engavele ekuveze khonoko. Kumele lichitheke, ngeke libe lisaqhubekela phambili ngokuhluza udaba eliyabe elingalo. Kungani lingakwenzanga lokhu lamhlanje njengoba ubaba uMpofu elitshelile ukubana kukhona kusolaya ngomliso?
Ithuba uminister ulinikiwe elokuba aveze lokhu angabe uyakusola ntungamili ngoshalimane wekomiti yethu yemine. Kodwa okube sobala yikuthi besokulokuthukuthela nxa zonke yikho uminista ephethenge lokuthi hhayi yena kasoze awuvule umlomo nxa uchalimane kungulo alakho akwaziyo ngakho. Uminista ubefuze nxa enxuswa ikomiti abelakho ukuthi angabhalela loba ngu-speaker kumbe u-clerk of parliament atsho akubeke sobala ukuthi kulensolo ezithile eziphathelane no-chairman ezigxile kunkulumo ebesiqondane layo namuhla.
Umgabeli Zambiza yini aze efakaza layo?
Ngikuzwe kuphuma emlonyeni ka-chairman ukuthi nxa kunje kungaswelakala ukuthi abuye laye azophendula imibuzo ephathelane nemarangi.